kezuna zela zenta anisho ukuthi ugana kwabantwana ukukhulekela phambili okumele sizikhuphe ngakho ukuthi kubandelwa kuyikhonoko isithi siyakunanzela ukuthi abantwana abane-health police sebehlala bebodwa bethi besiyezi bebodwa benjalo kukhanya laba babengaphandle kwelitshwa kula bazali babantu benzela izimali eziningi ezinye ezisa ukuthi babe negunya lokuthi benze loba kuyini abasikuthi bayenzakaleyo mali njalo siyakunanzela ukuthi sokuzokumemetheka kokuthwala kwabantwana kubangelwa yikho khona ukuthi sokulama-childhood home abangelwa yikho khona ukuthi abantu abaningi sebehlala ku-diaspora so uhlupho lona lolo oluvelileyo insite kasilo hlupho oluqalisa namhlanje ama-host parties ake adume eminyakeni esishiyeyo abesengantela kodwa kukhanya sesisungula futhi ngenxa yokuthi siyakunanzela ukuthi iningi labantu bahlezi bayahamba bayo-UK fonale ukuthi ukuthi mhlawumbe sokubangelwa yikhona ukuthi abantwana sebesiba le mali engabo abayisebenzi abayithushezelwayo lokuganga nje kwabantwana kuyanda kuyaphambili nokuthi bavele abantenga nje esithethi kusaziyela sebezibusa
uyatsho ukuthi ludala lolu daba koBulawayo baba Dube lungaqedwa njani pho
okukhona ukuthi imithetho kumele iqinise isandla somthetho kumele siqine ebantwaneni wawukhuluma nje umongameli ukuthi uswazi khale ebantwaneni kodwa uhlupho olukhona ukuthi kunzima phela ukuthi kukhuza umntwana ongaso wakho kathesi kodwa kade kunganceda ukuthi umphakathi ube yiwo ogcina labo bantwana abangagcinwanga ngabazali abangaphandle kwelizwe kodwa-ke esikukhuthazayo ukuthi izakhamizi sinanzelele omakhelwana bethu esihlala labo bona laba abangabantwana ngoba umhlambi wethu njenge-community ukuthi sigcine abantwana esihlala labo ezigabeni sibavikele kuzozonke nje izigameko ezingabe zisenzakala emphakathini njalo lo mthetho lawo unanzelela ukuthi ezongu abantwana bevikelwa lanxa begangile kugcina kubangele ukuthi ekucineni sibe le-society nje sibe lomphakathi ogcina izigane ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqhubekele phambili senze umsebenzi wawo njalo bawenze bawuphuthe nxa kumele bajezwe labo bantwana labajezi ukwenzela ukuthi sibavikele bona ngokwabo sibe sivikele umphakathi
njengenhlanganiso yezakhamizi lilazo yini inhlelo zokuqondana le ndaba ezinje lo dubo olufana lalolu
sijala ukukhuthaza ubukhokheli njalo siyaqhubeka sikhuthaza ubukhokheli bezigaba ukuthi sinanzelele kuyalo kusenzakala ezigabeni nxa kulokunye esingakuboni kuhle sitshela amapholisa ngile themba ukuthi okwenze labo bantwana babantwa izakhamizi ezisuke zaripota emapholiseni ukuthi kulesi gameko esinje esenzakala endaweni ethile khonakhonake sikukhuthaza ukuthi sinanzelele izigaba ezihlala kizo kwenzela ukuthi zihlale zilokuphepha zilokuthula njalo singabona kungani kulento engahambi kuhle umthetho singasawufaka ezandleni ngoba abantu bagcina bebothiwe kodwa-ke baripota emapholiseni.